siyabonga jonga lo ndimi yakhe litshona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesine mhlaka 25 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Ukudoniselana kubandla lezanu PF ukuqhubekela phambili njalo inhlanganiso yabantwana bamawoveti labo sebengena kungxabanxoza le. Ibandla le-People First lilakho ukusiwa emthethwandaba kubangwa igama lebandla lelinye ibandla eliphikisayo eleZimbabwe People First. Ibandla le-People's Democratic Party lithi ukulwisana kubandla le-ZANU-PF yinto enhle ngoba kungabangela ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudoniselana kuqhubekela phambili kubandla leZANU-PF njalo abantwana babalwa impi yenkululeko abakuleli bandla bathi bafuna umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabontanga umnumzana kuzayi Chipanga axolise ngokweyisa lokwethusela abalwa impi laba kubika uMavis Gama.
Inkokheli yenhlanganiso yabantwana laba e-Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association yenza umhlangano lentathela izindaba namhla eHarare esikolweni seZANU-PF yathi inkulumo kaChipanga ayenze kunsukwana izanda kwedlula kayibaphathanga kuhle ngoba ikhuthaza ukungezwani ebandleni. Umgcinisihlalo wale nhlanganiso umnumzana Innocent Mhlanga utshela umhlangano lentathela izindaba esigodlo seZANU-PF eZANU-PF headquarters ukuba iyabakhuba linkulumo ngoba kungabazali babo okukhulunywa ngabo. Umhlanga uthi inkulumo kaChipanga iphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe kunye leseZANU-PF esikubeka sobala ukuba kumele bahlonitshwe abalwa impi yenkululeko.
Siloku akwenzileyo uprovokethi na evening abantwana bakhona njalo akukhulumayo akuhambelanga ngoba abantu abathi bazalwa ngama-veterans ngabantwana bakhona ngoba they constitute almost 60% of the party structures in ZANU-PF. So tina siti asikuthandanga ukuchile ende kumele apologize.
Umhlanga uthi kumele uChipanga axolise kuzizalwane zonke zelizwe ngoba kungasimalunga eZANU-PF kuphela acunulwe inkulumo kaChipanga.
Tina so support. We are going to write a petition ku president simtshele ukuthi baba umuntu lo osukokela sometime ngoba ufuna ukulwisa upresident ngoba upresident is the first war veteran. So sizamtshela upresident zabhala ipetition sitshele ukuthi hayi asimfuni aso sizimsupport into ayenzayo.
Abasakhulayo laba bathi ngabayi kuvumela ingxabano eqalwa nguChipanga ngoba ingalungelanga ibandla lelizwe lonke bagcizelela ukuba bona basekela ubukhokheli bukamnumzana Chris Mchangwa ngoba kuyiyo inhlanganiso yabalwa impi uqobo hatshi enye le ekhokhelwa unkosikazi Mandi Chimene. Bakhuthaze bonke abasebandleni leZANU-PF lozulu jikelele ukuba abolalela isixwayiso sikamongameli Robert Mugabe asethule ngolwesihlanu lwedluleyo esokuthi kuphele ukukhethana ngamaqembu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry K. Thomas Jr. namhla ugcotshwe okusemthethweni ukuqala umsebenzi ngomongameli Robert Mugabe. Emazwini akhe emkhosini oyenzelwe esigodleni sikamongameli umnumzana Thomas uthe ilizwe leMelika lizaqhubeka lidinga ukukhumisana umlothalo uhulumende weZimbabwe.
Direct from Washington.
Ibandla eliphikisayo eleZimbabwe First lithi liza kusa emthethwandaba elinye ibandla elisanda kwethulwa okusemthethweni elePeople First elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru liletesa icala lokuntshontsha igama lalo. Ibandla leZimbabwe First likhokhelwa ngumnumzana Maxwell Shumba ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxele umgcini sihlalo wabesifazana uNkosazana Thabi Ncube othi bafuna umthethwandaba umise ibandla likaMjuru ukusebenzisa igama lokuthi People First.
Lo lephathi lona nxa ngingakhuluma nje ngezi eliqatha ngingathi mina ibizo leli kahle kahle ngelethu thina iZimbabwe First, ngoba nxa sikhangela indalo yebizo lona iZimbabwe First, Country First and People First, into enza ukuthi ngithi ibizo ngelethu ukuthi nxa singakhangela or nxa singamlandela uMjuru yena ukuthi uhambisa njani ngelaki qembu, sibona ukuthi ukulontsha yena iqembu lakhe alikalontshwa. Okwesibili njalo ukurejista yena uMjuru iphathi yakhe urejiste nxa ngingaphambanisi last month. Sike sarejista last year, saphinda njalo salontsha iphathi yethu last year ngoSeptember. So angiboni ukuthi singathi thina ithesesibizo uMjuru yena nguye ohamba elandela amanyathelo wethu esintshontshela ibizo lethu.
Yasizwa kuthiwa udaba lolu lufuna ukuthi luluse emthethwandaba.
Ye, ngoba nxa sikhangela thina indlela esisebenza ngayo, sisebenza into ezilegitimate. Okwesibili thina singani sinxali sisikhangela thina ngokwethu sihlelekile, njalo asifuni ukuthi senze izinto ezagcina nje silethela imbi. So sabona ukuthi kuhle khona and kuzoba le nto engani ilesi sindo nxa singasayithatha ngathina indaba sayebeka kwezethu izandla. So bakhona nje ama-layers wethu esilawo, so sibikele kubo indaba, njalo sesilindile thina ukuthi size ukuthi bona baza kuthini nxa beqeda ukuhlela indaba yakhona. Makethi mayibe indaba ye-court, hhayi sizahamba ngakhona lokho.
UNkosazana Thabi Ncube ngumgcini sihlalo wabesifazana kubandla leZimbabwe First obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-People First umnumzana Rugare Gumbo othi ubona lolu daba lulahlelwa katshana ngomthethwandaba.
Hayi, kasithathanga ibizo labo. Thina siyiZimbabwe People First sarejista uZek, abeZek bathi khona hhayi yakulenye iphathi elebizo lona leno, so siyalirejista. Siyathaba ukuthi libuye le-constitution yenu libisibhalele sesukunothile ukuthi hayi lina yini elilebizo elithiwa yiZimbabwe People First. Labo abakhulumayo phezu kwendaba leyo, hhayi ama-slogans phela, ama-slogan uyasebenzisa anything oyifunayo.
Manje aliboni na ukuthi engxenye kungagcina kuphazamisa abalandeli benu bevotela bona becabanga ukuthi bavotela ibandla leni?
Hayi, bayakwazi bona ukuthi bayaba bevotela obani. Thina siklie laba abafuna ukudisturba, hayi indaba yabo. Anti abantu beZimbabwe bale freedom yokwenza izinto abazifunayo. Thina singabantu ababelieve ukuthi manxa wena unga-satisfy ngezinto ezikhona, you are free to do what you want. Kodwa thina simele ngebizo esilalo lona lelo.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le-People First obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-People's Democratic Party lithi ukulwisana kwamalunga e-ZANU-PF yinto enhle kakhulu kuzulu weZimbabwe lakumabandla aphikisayo. Abalwisanayo laba ngabakucele elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa abazibiza ngokuthi yi-Team Lacoste labakucele le-G40 abasekela unkosikazi Grace Mugabe. Umsekeli kamkhokheli we-PDP umnumzana Samuel Sipepa Nkomo uthi ukudlephana lokhu kwenza ibandla le-ZANU-PF libe mdambiyana njalo linqobeke kalula kukhetho.
Umgabe engathi ebona esele 92 years, esebuse 36 years, elokhu egcina abantu begeza ukuthi ngubani ozathatha ngemva kwakhe. Now ukulwa kwabo bona ngokwabo ngale yebo kambi kwe affecta i-economy yelizwe lenhlala kahle yelizwe ngoba kulalutho abalwenzayo ngaphandle kokudlephana. Kodwa ke asikukhangeleni futhi ngenye indlela. Ngesikhathi sabantwana baka-Israyeli nxa babehlaselwa ngezinye izizwe umlimi wayekwenza ukubana afake khona ngale ku-enemy army ukuthi babe ne-confusion. Bengaba ne-confusion bese besekusulwa yimpi yakwa-Israyeli. Bona ngani mina umlimi useyithelile i-confusion kuzani ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe bona bengabambana ngani nxa bedlephana kuzakwenza ukuthi izinto zenzakale lapha eZimbabwe abantu bekhululeke ngoba asidingi ukukhululeka kuphela kumgabe sidinga lokukhululeka kubantu bakhe le-system yakhe yezandla.
Kodwa ukubambana elikhuluma ngakho baba Nkomo kungagcwalisiswa njani ngoba kasikuboni ikakhulu kini lina abakhokheli bezombusazo?
Yiyo ke inkinga yona leyo mntanami, but ngiyakunanzelela ukuthi yebo kambe kukhona okwenzakalayo, kukhona okwenzakalayo ngoba inkulumo engiyizwayo eseyenzakalayo ukuthi asibambaneni kupakti yokhetho. Lanxa sokungaba late ukuthi siyenze umhlangano omunye, kodwa ke kungenzakala ukuthi sibambaneni ngokubambana kokhetho ukwenzela ukuthi singanyathelani amakhonzi thina esiyithe sifuna ukuthi umgabe lezanu baphume. So lokho kungakungenzakala kungatsho ukuthi singathi sishiya ku-election ka-president sihambe lo muntu oyedwa.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo ngumsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Sixoxelaye ekobulawayo. Isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi iStudio 7 isiguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voaindebele.com kudesktop kanye la kumakhalekhukhwini. iStudio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqoto ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live Talk lamhlanje sikhangela indima edlalwa ngabesifazana kwezombusazwe ikakhulu sikhangela ukulwisana okukhona kuzano PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lamhla bale nkulumo mpikiswano edolobheni le-Texas. Incwadi zithi okhokhela kulolu khetho umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukunqoba kubandla leli kuthi kwelama-Democrats kulakho ukunqoba unkosikazi Hillary Clinton. Abezomvikela abeMelika bathi kulezibonelo zokuthi elakule Russia lilakho ukungalandeli izinqumo zokumisa ukulisana kwele Syria okukhangelelwe kusasa. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lambili yokuzalwa ngesonto. Abebandla lakhe leZANU-PF baqoqa ukumenzela inkalakatha yedili elilendleko engaba yisigidi samadola ngempelasonto yonale. Lanxa iningi limfisela impilo ende njalo abanye besithi yizibusiso ezivela kuThixo ukufikisa iminyaka aselayo abakusolayo ikuthi elizweni elibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu abantu bengelamsebenzi umnotho ubhidlika uthe nokuthi asebenzise imali le ukudingela uzulu olambayo ukudla. Lokhu kugcizelelwa zingcwethi kwezombusazwe lozulu jikelele odabuka eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ukuliphi ilizwe lomhlaba. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula zenotho omnumzana Busani Ntini okhonapha eMelika endawonye lomqeqeshi wezifundo zokwethulwa kwezindaba uDr. Shepherd Mpofu waseSouth Africa. Umqalisi ziba kule ngxoxo ngumpofu.
Ukuqala singathi amhlophe kupresident kuzofikise iminyaka yonke le eminingi and especially thina abatsha. Ama-interviews akhe awenza nama-newspaper nama-television nama-radio uyatsho ukuba yena uma evuka ekuseni uya-exercise la kudlayo khanye uyakhetha into azidlayo. So ngalokho ngibone ngani uyasifakela umzekeliso ukuthi silandele, but imali abayisebenzisayo ngombono wami ngisima iZimbabwe yikho ngayo okwamanje not even worth it. Ngathi bonke abangemva kwama-celebrations la kumele bazinuke amakhwapha bazibuze ukuthi abakwenzayo kungabe kulungele especially umumo weZimbabwe lezinto ezenzakala manje.
Abanye njalo ngabathi kodwa-ke phela ayisiyo mali kahulumende esetshenziswayo leyo, njalo kayivele esikhwameni sakhe, ivela kwabamnika izipho, kwabamfisela impilo ende babantini.
Ake sokuqala ngithi i-birthday kumongameli Mugabe. Ukwanda kweminyaka kuyisibusiso esivela kuThixo, njalo kuyinzezo yokwanda kolwazi. Ngingazi ukuthi kule indaba esikuyo ulwazi lukhona na, kodwa mina ngibona kungani nxa imali engenileyo ivela kuma-donors like uDr. Mpofu indicated ukuthiwana kumele bezinike amakhwapha, ngoba ama-donors amaningi ngabantu abafaka izimali ezincane beforswa ukubana bedonate amadola lama-$2 laphana. So nxa kuyiyo leyo ndlela imali ezela khona, laba abantu abazele be-disadvantage abahlutshwa yi-economy kuyabahlupha even more. Kodwa uma imali leyi izela ama-billionaires ekhaya esiwaziyo, hhayi mina ngithi leyo mali ngeyabo, bayakhetha ukuthi bayisebenzisa ngalolu hlobo abafuna ukuyisebenzisa ngalo. Kodwa iqiniso ukuthi into ezenzakalayo ekhaya ngalezi zisuku umumo mubi. Akukhanyi kuhle uma abantu bespenda i-1 million for i-birthday eza lasta for only a few hours, abantu besuka lapho bebuyele endlaleni.
Ngicela ukungena khonapho sisiprofetisi.
Yela baba Mpofu.
UGordon Moyo uthi kulama-embassies, lama-international organizations afake izimali lapho, kuyini abakwenzayo? Anti bathenga indawo then i-closeness with uMugabe ukuthi whatever happens bebe sidle eZimbabwe, because ngikhuluma lani mphuma ku-exhibition egugrawundi ka-Owen Maseko. Asike sithi i-$1 million kuyini engakwenza? For instance sithi ukulungisa amangcwaba abantu abalokhu bekuma-mass graves emathebheleleni lasemiklini. I-China la izifonde zethu zekamgabe, now western countries want to do the same and splashing so much cash, really it's not only unfair but it's vulgar in our current context.
La esindebeleni Mpofu.
Ngathi kulihlazo simili.
Ya, kulihlazo ngempela. Kodwa ke phela wena ungathini nxa kunguwe owamukela lezo zipho? Ungathi hayi linganginiki izipho lezi ngoba kuyalanjwa la.
Hayi ngangena mina ngile minyaka engu-42. Ngathi ngifika ku-40 ngahle ngatshela abantu ukuthi from now on angisazihluphi ngama-gift. Ama-gift ngabantwana. I think yena ngokwakhe umongameli ubengakwenza ukuthi ethi bantu for late yamleni ngicela lidonate three cause athize.
Bona bemuli babeloke besithi laye ungumuntu laye ofuna laye ukujabula, ofuna laye ukukhala ngesikhathi sokukhala. Ikanti ke khathesi yisikhathi sokuthi alaye ajabule lemuli yakhe. Bemfisela impilo ende.
Ngendlela izana into efethwele nzima ngama-factions la vela mboni lokuthi i-best yakhona umgaba ingqondo zakhe vele zikhona ku-best le. Kuthole nzima kakhulu. Akumelanga ajabule. Yisikhathi esinzima sokuba ngumongameli for almost over 30 years.
Lo bekungumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwezindaba endawonye lomnumzana Busani Ntini ingcwethi kwezenotho bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7. Izulu eline kumalanga amabili edluleyo endaweni ezichiyeneyo zelizwe ligcwalise amadamu amaningi ekade sesitsha okuyinto elethe injabulo ebantwini ababhekane lendlala kanye lokusilela kwamanzi. Kodwa owake waba ngukhansila wakwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthi lanxa bekujabulela lokhu uZulu ulokhu ebhekane lendlala embi njalo uhulumende labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele.
Siyabonga kakhulu Nkomo ukuthi iZulu lize lasikhumbula nama kwamadlambuzi njalo sibongele ukuthi khona liningi esikhathi lapha ade singasela thimba khona. Kodwa-ke isituation ekhona lapha akusizi ngalutho ngoba njengatho ngaphambilini ngikhulume kwi-studio 7 ukuthi amadamu esilawo agcwele idaka akasela capacity yokuthi angabanga amanzi ayenelele. Bese kubuya la ngendlela ekuhleli ngayo ngibona ingani iyingozi ngoba lingaze libe linile leli zulu kuthi ukuthi khona iy'nkomo ziyobe zibhuqa khona lapha ade zivele zibhuqa khona okusho ukuthi khona izivele lethu isineti-plant angikwazi ngiikhopheli bethu beyehluleka kudala kumbe ziqhubeka kusehluleka but indlela engibona ngayo ukuthi izulu leli linile but we don't have the capacity ekuthi khona sisebenze la manje siwathelileyo kaphela sikhuluma njeni umageni khona ngale emabhongane lapho esithembe khona idamu lalo ladabuka amanzi akuthikele eceleni so kwesinye isikhathi izulu leli lingazasiza ngenxa yokuthi khona umphakathi wethu mhlawumbe awuhlelekanga ngendlela engakusiza ngayo.
Amadlelo wona anjani besokuluhlaza yini phansi?
Kula lipho kwakathethi Nkomo ngoba sikhuluma ngezulu eline-two days ago. Akula lipho nje kuloko khanya ingane lekadeke nelima lokuthanyela lapho egangeni akula lipho.
Umumo wendlala ebantwini wona uminjani? Azikafikini inhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa abantu?
Ngingazwa umumo wenzanto eziphathisayo ngingazwa inhlanganiso elinye okuthiwa i-Hopic yiyo engani liphathiswa kwalezi nsuku but bakhanya ingani bebekhele ukuthi baza kuyila ngomatch so angikaboni enye inhlanganiso kumbe engaba ngabo angazi yena inhlanganiso ezinjalo angazi kumbe kusasehleleni kuke kwakhulunywa lento yehlele njalo kahulumende leli ole-food for work kodwa-ke inhlelo ezikhona ukukhulunywa nje ngingazi ukuthi khona ukuphumelela kwazo siza kubona yini ngoba indlala ibhahlile ebantwini abanye sebelala bengazanga sikhuluma.
Umnumzana Thamani Ncube wake waba ngukhansila wakwamadlambuzi sixoxela ekhona le kwamadlambuzi. Abamabhizimusi amancane babe lombukiso ohlose ukuthuthukiswa kwamathuba okusebenzelana la mabhizimusi amakhulu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano oxoxa inhlanganiso ye-SME Association of Zimbabwe othiwa SME Business Linkages Expo usungule namhlanje eHarare. Isiphathamandla sazo inhlanganiso uMnumzana Josiah Munaki uthi umhlangano lo ungakuqala ukwenziwa kuleli njalo uqakathekile ngoba ukhangelele ukuphathisa inhlanganiso esathuthukayo ezama-SMEs.
We've brought in larger corporations, basically members of CZI.
Ezikwenzileyo ikubuthanisa amabhizimusi amakhulu ikakhulu angamalunga e-Confederation of Zimbabwe Industries. Le by Zimbabwe. Leli sibona lilithuba lokuba besebenzelane ukuze la mabhizinisi amancane enelise ukuthengisa kumabhizimusi amakhulu.
Umunake uthi abantu babuya ngobuningi babo embukizweni lonjalo bakhangelele ukubona abantu abedlula inkulungwane yodwa bengena ngasikhathi sinye ukuzobona okubukiswayo. Uthi kukhangelelwa ukuba umbukiso lo wenziwe minyaka yonke kwelizayo. Unkosikazi Shalini Chimwanda, umqondisi wenhlanganiso yezokwethekelelana eNsoleil Travels, uthi njengebhizimusi elincane umbukiso lo bawubona njengethuba elikhulu lokuthuthuka kwabo.
Well, how important it is you get to mingle with different corporates and different
umbutano lo ukhakatheke kakhulu ngoba usinikeza thuba lokuhlangana siphana amachebo labanye njalo lamathuba okuba sibe lokuphathisana kumabhizimusi esiwenzayo njengathi esiqhuba ezokuthekelela kwelizwe kungasinikeza ithuba lokuthi sithole lawo amacustom.
Uthi bafuqa ukwethekelelwa ikakhulu kwendawo eselizweni esifana leVictoria Falls, Harare, kanye lendawo zeEastern Highlands lezinye ngoba intengo ikusimo esihlokwa manje njalo lo mkhathi uvumeza ukwethekelelwa indawo ikakhulu efana lentaba zeEastern Highlands empumalanga yaleli lizwe. Amabhizimusi angena kulumbukiso ahlanganisela amabhanga amakhulu afana le-CBZ, Bank ABC, Grant Taunton kanye logatsha lukahulumende olubona ngamabhizimusi aphakathi laphakathi lasakhulayo. Umhlangano lo ukhangelelwa ukuphela ngomgqibelo. Ngokuvalwa kwamafekithali, iningi selisungula amabhizimusi amancane lithengisela endaweni ezijene ezifana lezitaladeni. Kodwa amabhizimusi amancane abhekana le ndubo zokusilela kwemali, ukuthola izikwelete, indawo zokusebenzela, le ndawo zokuthengisela. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izolo ingoma yamafikizolo igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ukudoniselana kubandla lezanu PF kuqhubekela phambili njalo inhlanganiso yabantwana bamawovet labo sebengena kungxabangxoza le. Ibandla le-People First lilakho ukusiwa emthethwandaba kubangwa ibizo. Ayike kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngutungameli Nkomo lilani.